Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 2 kulwezi 2021 igama ngontungami linkomo nanzi ezihamba phambili
ukuhlaba abantwana bona kuyadingakala ukuthi kube lemvumo yabazali babo kwenziwa indlela ukuthi abantwana laba bavunyelwe ngabazali babo
uhulumende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha labaleminyaka elithumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19
asikhangele i-European Union ilaye uambassador wayo osezimbabwe olawo wonke ama-explanations ukuthi izanu iyiphathi enjani
umongameli mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma namuhla emhlanganweni we-COP26 eScotland ngemva kokuhlangana leziphathamandla zeBrithani leze-European Union izolo kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo eVirginia kwele Melika oluzakhomba ukuthi umbuso kamongameli Biden usaqinile na kumbe uyaceka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elithumi lasithupha labaleminyaka elithumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Ugatsha olubona ngezempilakahle lwethule umbiko izolo lusazisa uzulu ngaleli nyathelo njalo luxwayisa izabelo abezikolo abamakolishi kanye labamanyuvesi ukuthi bahlabise abafundi abaleminyaka le kusukela namuhla. Luthe njalo kuzasetshenziswa ijekiseni elungiswe inkampani yakwele China iSinovac engenye yamajekiseni asetshenziswayo elizweni ebantwini abadala. Uhulumende uthi uphakathi kokucubungula ukuthi abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasithupha bengahlatshwa labo na. Ilanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezedlula kancane ezintathu kuphela 3.3 million uhulumende uthi ulokhe ekhangelele ukuthi inani lasebehlatshiwe libe selifike kuzigidi ezilithumi i-10 million ngompalakasi. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso ephatheke kunhlelo ze-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSenispanda.
Into eqakathekile okumele sinanzelele ukuthi uhulumende ufuna ukuthola i-herd immunity. Ngakho akuqale ukukhankaswe kubantwini abadala size sibone ukuthi siyabakhuthaza ukuthi behlaba. Okwesibili, ukuhlaba abantwana bona kuyadingakala ukuthi kube lemvumo yabazali babo. Kuyaso kumele ukuthi uhulumende aqale kwenziwa indlela yokuthi abantwana laba bavunyelwe ngabazali babo. Akwenze ukuthi loba kusiba lento engenzakala khonapho nje siyakwazi ukuthi izinto ezinye nje lento engacatshangelwayo ingenzakala. Umzali abekwazi njalo abevumile. Kuqakathekile ukuthi njalo abantu banikwe baboniswe ukuthi lama vaccine asebenza njani, ayenza njani ukwenzela ukuthi bakhuthazwe kuhle. Ngibonanga udubo olunyusuka lube khona ukuthi kuyaba ngani kuyafuqwa abantu kodwa kumele sibakhuthaze. Ngoba nxa umuntu ekhuthaziwe lokuhamba lokuthi abantu bakhe behlatshwa kusoze kuhluphe. Isizathu esenza ukuthi inani lethibe lokhu liphansi ukuthi bona abazali abachedela ngemuva. Ngakho kumele sibakhuthaze nini, sibatshengiseni ulwazi olukhona, sibatshengiseni izinto okuthi i-vaccine banceda njani. Kube indlela yokubakhuthaza ngoba singazi sigijimele ebantwaneni nxa abazali bengakhuthazwanga abantwana kuzaba nzima ukuthi bahlatshwe.
Inani labantu abadala sebehlatshiwe lilokhe liphansi. Abantwana bona ubabona besukumela phezulu yini?
Hayi, into eqakathekileyo ukuthi kube le ndlela yokungenisa ulwazi, ikakhulu thina njengamabandla besesiqalisa uhlelo lokukhankasa oluzangena iZimbabwe yonke kuma-16 districts, khankaswa emachurchi, khankaswa zonke indawo, kuthaza abantu ukuthi behlaba. Mbona ngani yindlela okumele siyisebenziseni le, ngoba ugijimela ebantwaneni njengoba ngengakhuluma, mbonani kuzaba loduku nxa abazali bengakuvumi.
Umnumzana Useni Spanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abangamatshumi amathathu 30 belomkhuhlane lo. Asebefile bonke sebesedlula inkulungwane ezine 4,679. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni we-COP26 eScotland kwele United Kingdom namuhla ngemva kokuhlangana leziphathamandla zaseBritane leze-European Union izolo. Umhlangano lo uvulwe ngumholi weBritane umnumzana Boris Johnson, yena obonakale qhawula uMnangagwa bebingelelana okwesikhatshana nje. Umsakazo weZBC ubike ukuba uMnangagwa uhlangane njalo lomphathi ntambo obona ngobudlelwano beBritane lamazwe aseAfrika, unkosikazi Victoria Grace Ford, kanye lomkhokheli weEuropean Council umnumzana Charles Michel. Esiya kulomhlangano uMnangagwa waveza ukuthi ulakho ukuhlangana loBoris bakhulumisane ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Yena uMnangagwa ukufakazile enkundleni yeTwitter ukuthi uhlangane loMichelle, njalo ubonge ukwamukelwa kwakhe nguBoris lonobhalajikelele weUnited Nations umnumzana Antonio Guterres, esithi lokhu kuveza sobala ukuthi ukukhulumisana phakathi weZimbabwe lamanye amazwe kuyaphumelela. Kumbiko wakhe namuhla uMnangagwa ukhangelelwe ukuveza amanyathelo athathwa yiZimbabwe emizameni yokulwisana lokuguquka komkhathi, lokuthi eleZimbabwe liphazanyiswa njani ilinguquko. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden loGuterres bakhulume izolo bakhuthaza amazwe omhlaba ukuthi abambe iqhaza lwisane lalolu dubo. Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi kambe ukuhlangana kukaMnangagwa leziphathamandla zeBritane leze-EU izolo kulakho na ukuguqula indlela amazwe la adlelana ngayo leZimbabwe.
Akula lutho oluqakathekileyo oluya ngaphi ngoba balukhulumileyo, ngoba konke khonoko kusenzeka ilizwe leBritane lilenhlupho zalo kulezi insuku. Ngikhuluma kunje uBoris Johnson uphathekile kakhulu ngodaba lweCOVID-19, uphathekile kakhulu ngodaba lwefishing olukhona manje oluyingxabano enkulu phakathi kwelizwe lakhe leFrance, uphathekile kakhulu ngodaba lweyona le into abahlanganisileyo izinto zeenvironment lezi iclimate change konke okwenzakala, uphatheke kakhulu ngobudlelwano babo le hayina iZimbabwe inkomo ingokulilizwa kuncane ncane kakhulu ukuthi uBoris Johnson angalala ngaphandle kwengubo ngabo. Angazathi yena uzahlangana loBoris Johnson, ukuhlangana nomuntu njengoBoris Johnson emhlanganweni onjengalo kungabe nje kuyindlela yokuzama ukuthi ngesilungu singathi i-networking engayingaphi engabafikisa indawo. Akulalutho oluphumayo entweni njengale, ngoba ngemva kwakho konke lokhu umhlaba uyakwazi ukuthi uMnangagwa ngumbulali.
Uchu ukuthi ukuhlangana kwakhe labe European Union labe Britane akusoze kuntshintshe lutho ngisho ngisho.
singakulibali ukuthi ilizwe ngalinye ngalinye ngisho la nenhlanganiso ngayinye ngayinye sikhangele European Union ilaye uambassador wayo oseZimbabwe olawo wonke ama explanations ukuthi izanu iyiphathi enjani okubona konke kusenzeka eseZimbabwe njalo ethola iinformation epheleleyo ngoba eseZimbabwe esazi isimo selizwe leZimbabwe lokuthi uhulumende weZimbabwe wezanu lo uhlukuluza njalo abantu kusukela kudala ukuthi ubehlukuluza njalo abantu lokuthi umnangagwa uyisima kanjani nguye umuntu olamano ukuthi atshele European Council lo Michel ukuthi kahle nxa besithi bafuna ukuvuselela ubudlelwano leZimbabwe kumele baqale banakekele lokhu lalokhu lalokhu bakhulumisane labo labantu beZimbabwe ngalokhu lalokhu lalokhu esingakulibali okuyikhona okwabangela ukuthi kube lama sanctions elizweni lelana lokuthi European Union ingayithathi serious izanu siyakwazi ukuthi izanu yiphathi yababulali sibabonile besenza ama human rights violations amaningi kakhulu.
Udokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Abizana uPF bona bathi uhambo lolu luveza sobala ukudele bilitane lamazwe yaseEurope azimisele ukusebenzelana lohulumende kamnangagwa.
Yebo 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 mthaka komuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla kuhlelo sihlolisisa isimo somnotho elizweni esiphazanyiswe ukuchamuka kobhubhane lwe coronavirus. Sixoxa labo somabhizimusi abasakhulayo ukuze sizwe ukuba baqhuba njani umsebenzi phakathi kobunzima obudalwe ngokungaqhubi kuhle komnotho welizwe. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Inhlanganiso ye Center for Innovation and Technology ithi umbukiso wayo obumayelana ngombhuqazo wegugurawundi ewenze ngeviki edluleyo uphumelele kakhulu njalo uZulu ufunde okunengi ngalolu daba. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Zenzele Ndebele.
Baba lezikhulumo ezichiyeneyo ezakhuluma ngendaba yeGugurawund. I think abantu bathokoze kakhulu ngendlela yokuthi abantu abanika izikhulumo ezakhulumayo lapha banika information eyayingekho emehlweni abantu. Ungakhangela Professor Timothy Scanisha ekhuluma ngento ezazenzakala phakathi kwama embassy afana labo America labo UK ngesikhathi Gugurawund isenzakala kwacaca sobala ukuthi amazwe lawa ayekwazi okwakusenzakala kodwa ba decide ukuthi besekele umgabe beyekele abantu beMatabeleland bebulawa ngesikhathi Gugurawund ngoba ama interests abo kwakuyikuthi bevikele ama interests abo lamakhiwa. So lokhu kwamangaza abantu abaningi kwaphinda kwabazwisa ubuhlungu. Senzile amanye ama events esazivele singakhulumanga ngawo senzele ukuthi mhlawumbe kungaba lezitha ezingasiphambanisa. Sayenza i-film screening eGwanda lapho kwaba labantu abaningi khona bathakazelela abantu ukuthi labo bezizwe bezibone kukhulunywa ngendaba yeGugurawund. Sihambile eBalagwe ngeSaturday kwafakwa ilitshe khona ngale ilitshe lesiphathu sincedisana labo ebheji likaZulu abayibo kade befake ilitshe khona ngale ngemva kokuthi amabili amanye amatshayi fakwe khona le ekhithiwe bekulezi nduna ezibaliselo dakamela omathema ofuyane abantu bajabula njalo bakhanya bethakazelela uhlelo lolu olwenzakalayo ukuthi indaba yeGugurawund le ikhulunywe ngayo bezwisise ukuthi kanti kuhamba njani.
Isabona lisiyabukisa enye yamabhayisikopo enu eGwanda, kungani la kubona kufanele lokhu njalo izakhamizi zakwamukela njani?
Izakhamizi zeGwanda ngezinye izakhamizi eMathebeleland esisebenzelazo kakhulu eminyakeni le emibili edlulileyo sidinga information ngendaba zeGugurawund lezi. So ukuthi sihambise idocumentary khona le sibone kufanele ukuthi labo bephatheke bebone okwakusenzakala ngoba kwesinye isikhathi siyafika njengentateli sithathe imibono yabantu sidisappear sihambe sizabuya futhi ngomnye umnyaka sesizobabuza futhi abantu bezinye isikhathi babezibuza ukuthi kathi abantu bona laba abasha nabebuya bezothatha information le babe isangapi so besibona ukuqhakathekile ukuthi sihambe ezakhamizini sizitshengisa ukuthi hayi khona kuyane sasilibuza khona okunye kwakhona nangu lapha sesithesa yenza idocumentary siyabukisa lani la siyalibukisa lapha siqede siyetshengisa abanye abantu bakwanya amazwe okwezinye indawo ukuthi bebekwazi ukuthi kwahamba kanjani igwanda indawo enye iyafekthwa kakhulu ngegugrawuni ngoba uzacabanga ukuthi kwakule indawo ezazifana eziphoze zihambela lebhala kwendawo zesitezi kule ndawo khonakale okwakuthiwa kusesiqalini okwabulawa abantu abaningi njalo khonakale so abantu begwanda bazwa kakhulu ubuhlungu babahlukunyezwa kakhulu ngesikhathi segugrawundi kwakuqakathekile ukuthi sincedisane labo bebone labo umzamo esizama ukuyenza ukuthi sichasise kumbe sitshengisele umhlaba ukuthi indaba yegugrawundi yayimbi imbi ilokhu ihlukumeza abantu bakithi so abantu bajabule kakhulu kodwa-ke balokhu bekhala ngokuthi bona bafisa ukuthi indaba yegugrawundi le ilungiswe bafisa ukuthi abantu laba ababulawayo abakuma-mass grave bengcwatshwe kuhle behlonitshwe bafisa njalo ukuthi labo abalimalayo abalahlekelwayo kumele kutholakale indlela yokuthi bebhadalwe esithi ngesikhiwa yi-compensation
Umnumzana Zenzele Ntebele ngohlanganiso ye Center for Innovation and Technology. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ibika ukuba isigodlo seMelika eZimbabwe sithi sikhathazekile ngodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kokhetho luka-2023. I-Chronicle ithi ibandla leZANU-PF selithembise ukuthuthukisa izabelo zemandebeleni. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salubonani, salubonani, balaleli Studio 7, nani basakazi, okhulumayo ngithandekile moyo, ngikhuluma ngise-South Africa, ngithanda ukubingelela umndeni wami, umama wami uNayibongwe, nabana bami ukwazi, uNayibongwe, nomntana wami uThubelihle, ngiyece ngiyensuza, ngiyebulisa ugogo namadada, lokhulu sesinathi, logogo nesinathi, ngibulisa umndeni wami wonke, wonke ngithi philana siphile negama lenkosi lengabaqambanga lonke ngiyalibulisa ngithi liphile liphephe kule COVID khulisa Clifford khona leCholocho khulisa eteli khona leDebheni lonke ngiyalibulisa ngithi liphile negama lenkosi ngumamolo olibulisayo ngiyabonga
ngibingelele basakazi beStudio 7 mina ngingubusane ngibuya kwesigangatha ngibonga kakhulu kubasakazi bonke labalaleli beStudio 7 abaphakamise impilo yethu yabaphezulu kakhulu isikhalazo engilaso mina khona lapho uhulumende wethu ewezana into esenzelayo thina singabantu bemathebheleni lasiyibona yikho sithi viva mqondisi viva mqondisi ngoba into ayenziwa mqondisi izanu asiyiboni sithi mqondisi awuphume izwe libe kabili ngoba ma ngikhangela emathebhelelini akula nto yenzani ekayenza izanu akula even into esiyibone yensize ekhulumeni siyazakhela izikolo siyazakhela konke so awukhangele ukuthi nelokuzeni laphana iloku igodini lamanje loku injalo ethi yayakho uyayakha kuloku njalo
sanibonani bantu bakethi linjani ngezindawo hhayi kodwa kube liyayibona imali yelizwe ukuthi idlaliswa kabuhlungu kabi kanjani hhayi imali yakithi idlaliswa kabuhlungu into ezisa ubuhlungu ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele nzima kodwa imali yathatha iyadlaliswa nje kumbe bona baswele umsebenzi wayo ngoba isiningi kakhulu kambe imali abayitshontsha beyigqiba ezindlini zabo kibe uvele iningi kakhulu kabasayazi ukuthi beyenzeni ngayo le mali and baselfish vele akusho bantu futhi abangakunikeza imali yikubona sebeyidlalisa so awuntshele khona ukuthi kuleyo UK uye kwenzani uye buka amabhilidi kuphela ugolisa nje ugibela indizamthini ehambe isemoyeni kuphela ungela nto ayilandayo kanti uye kwenzani vele khona akwakuqala uye kwenzani umbuzo wami engizibuza wona
ukuthi uye kwenzani. Why angathathanga le mali wayakha izikolo, wathenga imithi ezibhedlele, walungisa imigwaqo, waholisa abantu laba abavalela imchova. Vele ziningi izinto kuba la ikuthanda, kodwa yena uthatha nje uyagibela indizamchini. And la lento ayilandayo ayikho even kancane. Ulanda ukuyabuka amabhilidi nje kuphela, ulanda ukuyabuka leyo ndawo yase-UK kuphela ukuthi injani. Kodwa ishame ngalaba abantu bezana ubhefu la. Okunye babulaye ungafundi laba bantu, yazi ukungafundi kubuhlungu kabi. Mina vele ngavela utawumnanka kwangupresidenti umuntu ongazi yena yikho ubona ethatha indizamchina just esiyavakashe ngendizamchina elabantu abangu-100. Kodwa ishame mani, yazi enye into zizobuhlungu mani.
Ngiyalibingelela lonke basakazi bakwa-Studio 7. Mina ngikhuluma ngisenkayi esigabeni sikaNgomambi. Ngizama lami ukuthi ngicele kini baphathi bohlelo ukuthi kade konke ngizama ukuthi lami ke ngingene nge-audio yami, anzake ngizwe ibalwa ngithi one day. Kodwa ngesifiso sami lami ngingumuntu weZimbabwe, lami ngifuna ukuparticipate kuningi ngoba uhlupho leZimbabwe olukhona lolu vele kalula ukuthi ngubani. That's why lami ngizinikela ukuthi ngike ngingene ehlelweni. Ngingathaba njalo nxa ukuthi ingabalwa i-audio yami. Ngizama ukuthi lapha sibonisane la eZimbabwe lapha ngamabandla la akhona lawa awezombangazwe. Hayi yebo i-democracy ikhona ukuthi ofisa ukuyenze, kodwa ke iningi lethu ngohlupho olukhona sekungani ukusikholisa ukuthi omunye lomunye abe lebandla lakhe nje kuphela ibizo lakhe liphume kumaphephandaba. Kanti kakusebenze lokhuyana. Esikudingayo thina ukuthi sihlanganise umqondo, senze into eyodwa, sivote silimanyene sindawonye, sikhiphe iZANU-PF le embusweni eyiyo esisokolisa yasisokolisa sesize sihamba ngamanyathelo. Yikho ngixwayisa uZulu onguye ovotayo ukuthi kakhulu kakhulu kabananzelele abantu laba abafoma amaphathi zabo sebedinga usekelo kithi. Babe le njongo ukuthi nxa bebalandela baboneni kubo. Njengalokhu thina sikunanzelela iPollard leyi eyiyo esebenza lo mnankagwa. Ivele yona iqhatshwe ngumnankagwa, bangabasebenzi, bayahola, behola izimali, but ama-individuals hayi iningi. Thina iningi esingazuzi lutho, asike siboneni umuntu onguye olohlonzi okhanye ngani angasikhupha endabeni leyi yobugqili esikuyo. Mina umuntu engimnanzelelayo phakathi kwabo wonke ongasilamulela, ongela ndaba lani le mali, kodwa ole ndaba labantu beZimbabwe uChamisa kanye yedwa qho onguye okumele ukuthi kona simvotele ukuze siphume ebugqilini lo. Kunazeleleni njalo futhi ukuthi kona uyavinjelwa, avinjelwe ngamapholisa, avinjelwe ngama-CIO, bafake izigodo. Kungani engumfana omncane bemesaba kangaka? Kumele ukuthi uzibuze la ukuthi kathi ukuze bamesabe nje bamesabelani. Bayabona ukuthi amaqhinga wonke asebewazamile ukuthi kona bamsondeze eduzane kavumi, ngoba yena esazi ukuthi uwakhethwa ngabantu ukuthi abakhokhele abakhiphe ekugqileni lobo bayibubona. So sebebona ukuthi kona lo mfana lo powerful.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uvika ukuthi eMelika seliveze ukukhathazeka ngokudlondlobala kwempi yaseTigray kwele Ethiopia. I-Associated Press yona ithi intathelizindaba yaseMexico edutshulwe ngempelasonto u-Alfredo Cardoso ubhubhele esibhedlela. Singene kudaba lweMelika. UZulu wesabelo seVirginia uyavota namuhla kukhetho lokudinga osiba lukhulu walindawo. Abe bandla elibusayo lama democracy yibo abaphethe lesisikhundla okwamanje. Kodwa unxintisa emele ibandla eliphikisayo elama Republicans umnumzana Glenn Youngkin okanya engutshikile obhanqa lomela ama democracy umnumzana Terry McAuliffe. Ukhetho lolu luza ngesikhathi usekelo lukamongameli Joe Biden owamademokrasi solwehlile kakhulu elizweni. Iningi lithi ukhetho lolu luqakathekile ngoba luzaveza ukuthi usami ngezinyawo na umbuso kaBiden kumbe usuxega phambilini kokhetho lwamalunga ephalamende oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ibandla lamademokrasi umnumzana Dan Moyo.
Siyazi ukuthi Virginia emandulo yayivele iyi-state yama-Republican kodwa ama-democracy ayiguqula. I think during isikhathi sika-Obama ama-democracy ayitshintsha from ukuthi ibe bomvu i-Virginia bayenza yaba yi-blue. So for the past elections i-Virginia yabe very strong ibanjwe ngama-democrats. So siyazi ukuthi noma ama-polls esithi ngutshikile obhanqa silethemba thina njengama-democrats ukuthi singaphuma ngobuningi bethu siyevota sizonqoba njalo. Ngoba kuqakathekile ukuthi Virginia ihlale ilokhe ingeyama-democrats ngoba ama-states awokuqala ukuthi abe lama-vote for ugovernor after i-election ka-2020. So usually abonakala njengama-indicator ukuthi ukhetho luka-2022 ama-midterm elections lungahamba njani.
Uphenyo luthi bayanda abantu abathi uBiden uyehluleka umsebenzi. Singabona lokho kuphazamisa ibandla lakhe yini kukhetho lwanamuhla.
Ama-ratings ka-president aqakathekile kakhulu ngoba ayatshengisa ukubana abantu bayathokozelela indlela asebenza ngayo. UBiden sibona ukuthi yena okwamanje udaba lakhe wele okokuqala siyazi ukuthi ama-Republican vele angeke azamsupporte noma angazenza okuhle kanjani, angazenzeni okumangalisayo ama-Republican azoku-oppose kuphela ngoba yi-politics leyo. Lapho okudanisa khona kakhulu yikuthi ma kuyukuthi abantu ama-Democrats abantu bakhe uBiden kube yibona abasolayo indlela asebenza ngakhona. Lokho ke yikho okwenza ukuthi izinto zingakahle ngoba abantu bangaqala ukusola definitely kusho ukuthi ngo-2022 abantu abaningi bayagcina either bengayi kuyavota kube le vota apathy or bagcine bevotele ama-Republican ngoba bebona kungekho okwenzakalayo kuma-Democrat. Kodwa siyazi ukuthi khona manje into ehlupha kakhulu kuma-Democrat uBiden usenza izinto ezinhle eziningi kakhulu, unikeza abantu izimali, umncedisa ngedaba lwe-COVID. So abantu abaningi bayathokozelela lokhu, labantu abangasebenziyo banika unemployment yabo ubanikezile izimali ezithe xaxa abantu bakuthakazelela lokhu. Into esihlupha yona leyo ukuthi kulamabhili okumele aphaswe ku-House la ku-Senate afana lebhili eyamapholisa le ka-George Floyd, okufana le-immigration bill, okufana lale infrastructure bill ayiqhubayo uBiden. Izinto lezi zonke ma zingaphasanga kuzotshengisa ukuthi uBiden kusho ukuthi ukuthembisa kwakhe ukuthi yena uyakwanisa ukunegotiata lama-Republican kube le-bipartisan support kusho ukuthi abantu babe sebeqala ukukusola lokhu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende usesungule uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abaleminyaka yokuzalwa elitshumi lasithupha labaleminyaka elitshumi lasikhombisa 16 to 17 years ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma namuhla emhlanganweni we-COP26 eScotland ngemva kokuhlangana leziphathamandla zeBrithani leze-European Union izolo. Kuqhutshwa ukhetho oluqakathekileyo eVirginia kwele Melika oluzakhomba ukuthi umbuso kamongameli Biden usaqinile na kumbe uyaxika. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.